o eNdebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi iningi lamalunga ayo likhalele umsebenzi kusukela namhla kusiya ngolwesithathu befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Inhlanganiso yabachola amabele e-Grain Millers Association yethule umbiko othi intengo yempuphu leflower izakhwela kulandela ukungami kuhle kwesisindo semali yohlobo lwe-bond. Udubo lokusilela kwemali emabhanga ikakhulu idola leMelika, ukuqansa njalo nje kwentengo yempahla, ukudla lamafutha ezimota kuqhubekela phambili ngamandla elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi iningi lamalunga ayo likhalele umsebenzi kusukela namhla kusiya ngolwesithathu ngoba lifuna ukuholiswa ngedola leMelika kanye lokuthi kugcwaliswe ezinye izikhalazo. Inhlanganiso le iqoqe lokho kutshengisela njalo ithi kulezinye inhlanganiso labanye ababalisi abayixhasayo. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxele uMnumzana Fortune Jamela, isiphathamandla esibona ngobudlelwano lamanye amazwe kunhlanganiso le.
Kutshengisela ke kwenhlanganiso ye-ARTUZ namhlanje ke singathi kube yimpumela enkulu ngoba ke kunje sibona ababalisi abangenza bona i-38% bengahambanga emsebenzini, kwathi yona i-62% kwaba ababalisi abahambileyo emsebenzini. Kodwa ke ngokuhamba kwelanga besibona ke kusiba lo lenguquko ke lokuthintwa ngabanye ke ababalisi bebuzisisa ke ukuthi ke bengabe labo belungelwe ukuthi bengenele kulokhu kutshengisela loba nje ezabo inhlanganiso zingabatshelanga ukuthi batshengisele. Lokho kutshengisa ukuthi ke ababalisi ke sebe lokubambana njalo sikhangelele ukuthi inani leli lingakhuphuka njengoba kutshengisela lokho kuqhubeka amalangeni amabili lawa azayo. Batshengisa njalo lokudana kakhulu ukuthi ezinye ke inhlanganiso zababalisi asisazange ke zibambisane lale inhlanganiso ukuthi ke kutshengisele.
Ungasichasisela ngalokho?
Thola ukuthi kulezinye inhlanganiso ezingahambisani lokutshengisela lokhu esikwenzayo. Ubone ubana uhulumende ke uyakwenza ukuthi adale ke ezinye inhlanganiso noma nje singekho abakugcina bekubiza ngesilungu ngathi ama briefcase organization. Lawo ke asesuka azame ke ukuthi aphambanise lokhu kutshengisela kwababalisi loba nje bona bengasinhlanganiso ezilaba ababalisi enhlizweni. Ngoba nxa sesithi siyakubona ke lokho, zikhona ke ezinye inhlanganiso esezihamba ke zitshela abantu ukuthi hayi inhlanganiso le ingathi iyangenela kwezombangazwe. Kodwa ke kulusisi ngoba ke ngoba nje izikhalazo zababalisi ezingangenelani lezombusazwe. Sikhuluma ngeholo likambalisi elingaseyilo lutho nxa sithi siyaqathanisa ledola leMelika ngalesi sikhathi. Nxa sikhangela ke le ntengo zezinto ke lapha ezitolo zikhwela njalo nje olutho oluthengwe izolo lungenye intengo namhlanje itshintshile ke leyo ntengo, okutshengisa ukuthi ke kusiyaphela yona nje nale nyanga. Hayi, intengo ziyabe sezikhathana kakhulu okokuthi umbalisi yena nje yedwa sekusiba nzima ukuthi aphile lemuli yakhe, okutshengisa ukuthi ke uhulumende akasasinakekeli. Lalabo ke abamemaphephandaba labemsakazo ababhala kubi ngalinhlanganiso, hayi ke hayi bazathi ukusixolela kancane bagwinyilithe ngoba thina hayi asibuyele emuva ngalokho esikwenzayo.
Lo ngumnumzana Fortune Jamela, isiphathamandla esibona ngobudlelwane lamanye amazwe kumanyano we-ARTUZ. Sixoxela ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqansa namuhla abenhlanganiso yabachola amabele iGrain Millers Association wethule umbiko othi intengo yempopho leflower izakhwezwa kulandela ukungami kuhle kwesisindo semali yohlobo lwebond. Linhlanganiso ithi impopho yesisindo se-5 kilograms isiza kuba yi-$9.60 ukuthi iflower eyisisindo se-50 kilograms ibe yi-$189.70. Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland, umnumzana Comfort Muchekeza utshele iStudio 7 ukuthi ngenxa yokukhwela mahlayana kwempahla ezitolo, abathengi kumele beqale bedingisise lapho kuyabe kuthengiswa ngentengo enganeno bengekathengi.
Into yokuqala singafuna ukuthi sitshele uzulu ngokuthi i-social media ayisiyo official channels of communication. Isikhathi esiningi khaba le-speculation ku-social media, like last week edlileyo lapha kwagcwala information ku-social media esithi fuel siyakhwela from $4.98 to around $8. And then ebangalisayo that is namanye ama-service station bayesebethola se-imessage leyana nawo sebeqalisa ukuthinta ukukhweza intengo yefuel. So siyaba advisor ukuthi i-social media, i-WhatsApp, i-Facebook ayisiyo official means of communication. Bangalaleli konke okuphuma khonokho. Whilst iqakathekile ukuthi ibe khona kulezinye izinto ecommunicate-a kuhle, but not always, yikho sifuna babekwazi. Okwesi-two, iqiniso intengo yezinto seyikhwelile endawo eziningi uyabika bethinta ama-prices on daily ngabe thenga siyabakhuthaza ukuthi bashop around badinge endawo ethengeka kuhle. Then okunye kulama-shops amanye ayathengisa ngerandi, athengisa nge-youth, athengisa ngefula, bathengisa even nge-RTGS. Nabo siyabakhuthaza ukuthi ngabe thenga badinga ama-prices kuma-currency wonke, babone ukuthi i-currency engcono ukuthi bathenge ngayo ngeyithi bahle basebenzise yona ukuthenga izinto zabo.
Lina njengenhlanganiso lithini ngokukhwezwa lokhu, njengoba sizwa kuthiwa le nto ezilungiswa eZimbabwe intengo iyakhwela?
Ezinye intengo ziyakhwela kujustifywa, ezinye ziyakhwela kuphela ukuthi abantu sebekukhweza ama-price. So yiwo sisitshela abathengi ukuthi nxa bethenga labo bananzelele ukuthi into lezi ezithengayo into enhle lapha abathengisayo kule variety abane-choice yokuthi siyakwanisa ukuthenga ku-shop A, shop B, shop C.
Lo ngumnumzana Comfort Muchekeza, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland, bekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekwaBulawayo. Udubo lokusilela kwemali emabhanga ikakhulu idola leMelika ukuqansa njalo nje kwentengo yempahla ukudla lamafutha ezimota kuqhubekela phambili ngamandla kobulawayo sokuthwalise abantu nzima ilizwe lonke. Abathengisa imali emigwaqweni ngokungekho emthethweni osiphathelene labo bakhweza intengo yokuthenga idola leMelika. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Indwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu lamadola ngeviki. Umnumzana Mandla Chuma, isakhamuzi sakobulawayo, usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho kanye lokuqansa kwentengo yempahla lokudla emavinkilini.
Ngitukusela kwemali emabhanga sokuthwalisa abantu nzima ngoba ekugadeni umchova kufunakala i-cash. lathi ukuthi abantu abasakwanisa ukuthi bangene khona edolobheni ukuthi bezoyilindela leyo mali. Kuyinto ebuhlungu kakhulu kwezindawo njalo okuthengiswa khona. Abanye baya befuna yona i-cash ngoba bethi into zabo ikho cash kulama-charges lani. So nxa amabhenki uqobo lawo engalazi mali kusho ukuthi abantu bazathwala nzima. Ngithi ukukhwela kwezinto kubuhlungu kakhulu. Ngoba yathola ukuthi umuntu nge-$50 uyehle ukuthi agcwalise i-paper bag. Kube kanti kudala phana ibhondi kusayithiwa kuyalingana le US dollar. I-$50 wawungathenga i-grocery yenyanga yonke.
Unkosikazi Sanelisiwe Hadebe laye uhlaba omkhulu umkhosi ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokusilela kwemali.
Hayi, intengo seziqanise kakhulu vela kusathengeki. I-price yempahla vele abantu bayakhala ukuthi abantwana bayagqokani. Konke kuqansile.
Umnumzana Love Momoyo okumsebenzi wokuthengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi idonsa nzima ngalezi nsuku.
Ukusileka kwemali sokusaffectile sibili kakhulu kazi ngoba vele asisakwazi lokuthi sibambe ngaphi sithini kubusiness ngoba abantu babuya lebhondi. Ibhondi nxa ulemukela usithi uyangena ezitolo ezinye alisebenzi. Ibhondi bavuma kuphela ema-supermarket. But when you want ukuthi uthi uyathenga ezinye izinto ibhondi kabasasivumele. So it's like sekufana lokuthi abantu sisebenzele ukudla kuphela ngoba i-supermarkets are the only people abavuma ibhondi. Ungathi uyahamba kuma-hardware uthi uyathi isamende bazalokutshela nge-US dollar. Uthi uyathi ufuna isimba ukutshela nge-US dollar. Whatever ufuna ukukuthenga bakutshela nge-US dollar. Whereas i-US dollar ngikhona kasilitholi.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni, amabhanga awalamali, abamavinkili amanengi sebesala ukwamukela imali yohlobo lwebond note bethi bafuna idola leMelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kane kumbe kahlanu intengo yedola ngebond osekuchiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela iningi seliphephela emkambo yensitha. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla kuzalunga kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Kusenjalo lamhlanje edolobheni lakobulawayo amapholisa avuke ememezela ekhuthaza abantu ukuba baye emsebenzini lakumabhizimusi abo kungamanga ukuba kuzakuba lokutshengisela into yakuqala edolobheni lakobulawayo ukuba kube lesimemezelo samapholisa ekhuthaza uZulu ukuya emsebenzini. Amapholisa la ebehamba ebhodabhoda ememezela nge-loudspeaker ukuthi abantu benganaki ukutshengisela kokungayi emsebenzini okubizelwa ngabanye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk lamuhla sikhangela udubo lokuqonga kwentengo yempahla lokudla osokuthwalise abantu nzima ngesikhathi umnotho welizwe wonakala ngamandla. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubikwa kufe abantu abalitshumi lantathu namhlanje ekuseni lapho abezomvikela bakwele Sudan bedubule ixuku labantu abasela maviki betshengisela enzikini yedolobho leKhartoum. Kufe abantu abayisikhombisa engozini yokungqikilana kwemikhumbi yeBudapest kwele Hungary. Abahlengi babikwa belokhu bezama ukuhlenga umkhumbi omncane obuthwele izethekeli emfuleni uDanube ohle wa kwila phansi kwamanzi. Abenhlanganiso ephathisa ukubhadalela indleko zezikolo ebantwaneni abaphuma emulini eziswelayo eMopani Foundation bakhala ngokuthi abantwana abangamantombazana balendingeko eziningi ezedlula abangabafana ngakho ke bacela abangaphathisa ukuthi bencede unkosazana Nomsane Kevane umqondisi weMopane Foundation utshele uPraxedis Jeremiah Studio 7 ukuthi amantombazana phezu kwakho konke okumele abe lakho kuyadingeka ukuthi athole uncedo lokuthenga imvunulo yokuthi asebenzise lapho esesikhathini. Bona njengenhlanganiso bathi kuba nzima ukuthola lolu sizo ukuthi lasemulini kube nzima njalo ukuthi bathengelwe imvunulo njengoba impilo isinzima eZimbabwe. Abantu baqala ngokukhangela okungena ethunjini andubana bathengele abantwana abangamantombazana limvunulo yamaphethi. Asimzweni echasisa ngalolu dubo.
Inhlanganiso yethu ikhangela abantwana abazintandane esikolo abasemakhaya, izikolo ezisemakhaya. Okwesikhathi esilentandane ezingu-38 sendaweni ezihlukeneyo eMathebeleni North, le-South laseShurugu. Esizama ukukwenza kakhulu ukuthi bahlale besesikolo. So siyababhadalela i-fees, bathengele ama-inform, bathengele i-basic stationery into like ama-exercise book nama-pen. Ma imali khona sizamele ukuthi sibathengele ama-jersey, but isiqala ngakho ukuthi simake sure ukuthi i-fees yabo iyabhadalwa bengaxotshwa esikolo.
Kodwa sizananzelela ukuthi abantwana abangamantombazana bona balodubo olwedlula olwabafana olokuthi nxa sebesesikhathini bazafuna indingeko ezedlula ezabafana.
Iye inkinga enkulu kakhulu ikakhulu bona abahlala emakhaya nje bathi nasikhangele bona abasemakhaya ene naze besike esikhathini babefuna umuntu wesifazana ufuna amaphedzi inyanga zonke of which thina as an organization ukuthi sibe sibathengela amaphedzi asikwanisi imali yashoda. So siqala olunye uhlelo ukuthi sibafundise ukwenza amaphedzi ukuthi noma singabathengelanga nazo abatholela imandlanyana yesitat ukuthi baqale ukuzenzela ngoba amaphezi lana ahlala isikhathi bewasebenzisa. Bayasebenzisa bawathi bewabeke nawufika next month again seneso sikhathi leso bayasebenzise for maybe 3 or 4 years.
Seliqaliseke inhlelo lezi ezikolweni ezimbalwa kumbe isikole esisodwa?
So far siyenze kwesisodwa eShurugu. Ade kufanele ukuthi nge-World Menstruation Day ade kufanele bebesenkaya ngebhadi umuntu owethu okwaziyo ofundele ukutraina akazange aphumelele ukuthi ahambe so bagcine bengakwenzanga but bazohamba kule nyanga ezayo ukuthi bayakwenza enkaya ngoba de besenkaya esomakhweleni. Then masiqeda lapho before umnyaka uphele endaweni ezongu-6 lapho esilezikolo khona bazobe sebehambile baqeda.
Khona vele udubo lolo kumantombazana lukhule okungakanani?
Lukhulu kakhulu yebo, luyabenza bangayesikolo ngoba abanye bagcina besebenza isichiba abazidobhayo. Okwakhathesi eZimbabwe abantu bayahluleka ukuthenga into yokudla. So nabe sihluleka ukuthenga into yokudla ever abahlala labantwana ukuthi bayithenga ama-sanitary pads is the last thing vele eyabe ikhona kulisti yezinto ezingafuneka zenziwe ekhaya. So babona abantu obalulekiwe ukuthi bani. So umntwana oyintombazana ngeke ahambe because now sesikhathini khona lapha engahamba engafakanga lutho ikhona ukuthi naso kufika leso sikhathi agcine esengcolile kuyabe sokusiba lihlazo. Kunzima kakhulu emakhaya, I think kuwes ngoba labana abantu bayaswela ukuthenga ipen into yedola. So ama-sanitary pads manje angikwazi ukuthi ayemalini kodwa abakwanisi ukwathenga ngoba nxa sikhuluma lazi izikolo bayatsho ukuthi bawujabulele ukuthi nasingakubuya sibafundise at least asozifundise abethu bodwa esibenza sasifundisa abantwana besigaba sonke ukuthi kuyabe even abantu abadala abangakwanisa ukuhamba ukuyothenga babesekwanisa ukuthi bazenzela amaphezu wona lawa.
Selithole uncedo nalo ukuthi lisungule lolu hlelo lusabalale endaweni zeMandebeleni?
Asangalitholi uncedo. Khona lokho esikutholayo abantu ababedonisela abantwana sesingabhadala ifizi kuleso kusala okuyifana okuncane esikusala ngaphandle. Yikho esizama ukuthi senze ngakho ngoba ngabe silitholile uncedo besiya make sure ukuthi within 2 weeks bese siziqedile indawo lezi esifuna ukuzihamba. Kodwa ngakhona ukuthi imali yashoda yikho khonokho ukuthi siyakwenza i-stage ukuthi siqala la sime kancane sizame ukuhlanganisa imali omunye ngasithi 200 pounds sikwazi ukudlulela kwenye indawo phambili sike senze futhi.
Ngobani abamele bancedise elicela kiwo?
Sicela emphakathini, mina I believe ukuthi abantwana ngabethu, abantwana ngabesizwe and isizwe sethu sigxile ebantwaneni bomba. Abantwana laba nabe ngalakusasa, that means iZimbabwe yongayela kusasa. Ukuthi umntwana azafunde ikhona lokuthi abe lezinto kufanele abe lakho, ukuthi abe lepheni kwesikolo, abhadale ifees, akwanise ukuthi ahambe eqokeliswe esikolweni, abe lezicathulo, ahambe evale izibunu laye njengabanye abantwana, ahambe engadabukelwanga. Then naye sika khombana, na ufika leso sikhathi futhi laye athula amaphepha ukuthi akwanise esikolweni nsuku zonke. Ngoba na umntwana esikhathi in 3 days, that means naye ngakwanisi ukuthenga amaphepha, every month uluza 3 days esikolo. Naye siya 5 days, that means every month uluza iviki. Na kusiyahlangana unyaka inyanga ezingaki zenezo, isikhathi esiningi kakhulu. So umntwana olova 5 days every month, ama-chances ukuthi akhethahle labanye angakanani ancane kakhulu. Yiko ubegcina abantwana kwesikhathi befeyila or ugcine sekela ngoba uyabe selilove kakhulu esikoleni. And khona ukuthi naye lovile, naye umntwana wenkazana, na ukwazi ukuthi ulova ngesikhathi esiyi-1 every time, uyabe sekwazi abantu bakwazi ukuthi i-reason yokuthi alove kuyini ikuthi usesikhathini. Of which ukuya esikhathini into eyimfihlo emntwini wesifazane ukuthi awufuni-ke lo muntu ezokwazi ukuthi kuyenzakala ngaleso sikhathi. Kuyenzakala vele kwathi abantu bakwazi kuyenzakala imvelo, but ukuthi kwazi ukuthi ngale sikhathi leso sengikuleso sikhathi leso yikho siyabe singafuni ukuthi kwazakala.
Lo nkosazana Nomsane Kevane owenhlanganiso yeMopani Foundation ekhuluma ecingweni lo Praxedes Jeremiah weStudio 7 eseBhilithane. Inhlanganiso yabo dokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights yazise izolo ngemfa yesinye seziphatha amandla sayo uDokotela Rutendo Bonde owake wakhokhela inhlanganiso. Okwamanje umnumzana Calvin Fambirayi utshele iStudio 7 ukuthi uDokotela Bonde ubhobhele edolobheni leChegutu namhlanje ngemva kokugula kwesikhathi esithile. Umnumzana uFambirayi uthi njengenhlanganiso balahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaDr Bonde njengoba ubengudokotela obesebenza gadalala enceda izigulane ukuthi zithole usizo okumele ziluthole njengelungelo lazo. Abantu babuthene eChegutu njalo kusasa ngolwesibili kuza kwenziwa umthandazo ukhangelelwe ukubekwa ngolwesithathu nxa konke kungahamba kuhle emathuneni awe Glen Forest eHarare. UDr Bonde uchiya indodana yakhe eyodwa. Umqeqeshi weqembu lenguqu eleHighlanders noMatinda Ndlovu uthi iqembu lelika likadlali ngendlela ayifunayo lanxa selinqobe kabili imidlalo ilandelana emidlalweni yesigaba seCastleleather Premier Soccer League. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders likhuphuke lahlala endaweni yesihlanu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele ze-PC Kariba nge-2 kanyanga ngesonto. Iqembu leBosso belihlezi endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane phambilini kwemidlalo yeviki le-10 kwisigaba seCastleleather Premier Soccer League. Impumelo yomdlalo wangesonto itsho ukuba iqembu leHighlanders elinqobe emidlalweni emibili ilandelana ngemva kokudlala imidlalo eyi-2 lisehluleka ukunqoba. Loba kunjalo umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu uthi abafana bakhe abakadlali ngendlela afuna bedlale.
I've got a mammoth task ahead of me, which is to try and get these boys to believe.
Ni lomthwalo onzima phambi kwami ukuthi ngenze abafana labo bazikhole bese bedlala ngendlela iqembu leHighlanders elaziwa lidlala ngayo. Yebo kambe abantu bayakujabulela ukuba sesenelisa ukuthola imiklomelo, kodwa ngokubona kwami kuningi okusamele sikulungisise ukuze babe kuzinga esilifunayo.
Phezu kwengalane yemiklomelo kuhlezi iqembu leChicken Inn lona elinqobe leCapes United nge-3-1 ngensonto. Iqembu leChicken Inn lemiklomelo ngama-22 okulinani elilingene leli leqembu leCapes United, kodwa eleChicken Inn lihlezi phezulu ngoba lihlohlwe kalutshwane. Endaweni yesithathu kuleqembu leFC Platinum lona elinqotshwe nge-1 kanyanga leDynamos njalo lile miklomelo amachuma mabili kuti iqembu lechapungu likeze endaweni yesine lilemiklomelo elichumi lathobam nembili njalo elibe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu le-Tailone ngensonto. Emsileni wengalane kule qembu le-Bulawayo Chiefs selilemiklomelo emihlanu njalo linqotshwe nge-3-2 ngelenkezi Platinum Stars ngomgqibelo. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu leyada elilemiklomelo eyisithupha njalo elinqotshwe nge-3 kanyanga lemanyika Diamonds. Kuthi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu le-Mshwana Stars lona elitshawe nge-2-1 ngele-Triangle. Iqembu le-Rentals lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni lilemiklomelo eyi-9-1 njalo linqotshwe nge-2-1 ngele-Black Rhinos. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lizadibana leqembu elimela ilizwe leZambia kusigaba sesemifinal emncintiswaneni weCOSAFA oqhutshelwa elizweni laseSouth Africa kulezi nsuku. Iqembu laseZimbabwe linqobe leComoros nge-2 kanyaka kusigaba sequarter final, ukuthi eleZambia litshayele eMalawi nge-4-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Nyakenye iqembu leZimbabwe leleZambia adibane kufinal njalo iqembu leZimbabwe yilo eliphakamise isicoco ngemva kokunqoba. Kweyinye isemifinal iqembu leBotswana lizadlala leLesotho. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo pelejini.
Njazamluma isithi isala kutshelwa. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi iningi lamalunga alo likhalele umsebenzi kusukela namhla kusiya ngolwesithathu, njalo ukutshengisela lokho kuyaqhubeka. Inhlanganiso ye Grain Millers Association ethule umbiko othintengo yempuphu le flour isiza kwela kulandela ukungami kuhle kwesisindo semali yehlobo lo bond olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.